izanu siphelelwe ngumphako. Hambe abantu abalitshumi lambili bangabotshwa basehofisini yabo belungisa umngcwabo womfowabo. Alikuboni ukuthi incele kuxhwalile abakwenzayo. Imigoqo eyafakwa nguhulumende weZANU-PF yathi abantu bayanqatshelwa ukwedlula amatshumi amathathu bendawonye. Kanti labo abangu-12 sebephinde baphula umgoqo uphi? Sibona ngani kugolomba inyoka isemlindini. Thina sesibakhangela sibona ukuthi bazaze bacine ngani. Ngenxa yokuthi akusikho emthethweni ukungenela abantu ehofisini belungisa ukuyangcwaba isihlobo sabo. Kambe iZANU-PF singenwe yini? Sisesaba izithunzi zayo ngoba abasathembi muntu.
Likala ngobandlululo elithi lukhona ekulondolozweni kweziqondiso zokwenqabela i-coronavirus. Inanku lithi kubotshwa amalunga enu kodwa awezanu kabotshwa. Selike lakhulumisana lamapolisa yini kumbe lo hulumende ngalolu daba?
Lo umbuzo mbona ngani uqonda amapolisa lo hulumende. Kambe nsuku zonke sikhankasa ngakho ukuthi kule selective application of the law. Nsuku zonke sisiye emakhothi abantu bethu babanjwa iviki yonke iviki ezimbili sithi sicela amabheyili basibhatalise ama 30,000 RTGS umuntu omunye. Uhulumende uyakwazi. Sesikhulume lama-commissions athize sizama ukubatshengisa ukuthi kambe izinto ezenziwa ngama-junior magistrate kulungile na ukuthi isikhathi sonke bancitshe abantu ama-bail kube sesicina si-apply se-high court. 100% of our appeals e-high court ayaphumelela. Lokho kukhombisa ukuthi ama-magistrate la athrenwa khathesi evelela ngapha South Africa 40 University lamanye ahamba nge-presidential scholarship ahlose ukuthabisa labo ababapha imfundo.